umongameli wabhoke Nelson Chamisa ukhulume ngendaba yokuyazisilizwe kubana singaphi kakhulu ngendaba ke yodlame olwenzakele ke egogwe lapha ke yabo kufanele hlangana nabantu ke begogwe kabuyuna anti liyakwazi ukuthi kule by-election ngomgqibelo lapho esikhayelele khona ukuwina ke ngenxa yokubana ke sikhambene kakhulu njalo sisebenze kakhulu egogwe kabuyuni kule by-election ngesaturday sikhontinua ngokubiza abantu ukubana ke bephume ngobuningi babo bevota nxa usegogwe ngomgqibelo kule voti ukhetho lokukhetha u-member of parliament wegogwe kabuyuni. So yinto ebikhulunywa ke ngumongameli. Okwesibili, umongameli ukhulume ngendaba ke eqotho indaba ke yokubana ke sizahamba njani sikhangelele ukhetho luka-2023 ikakhulu indaba yama-reforms ekhuluma ke ngama-reforms ayi-7 aqakathekileyo okuhlanganisela ilungelo lokuvota, okuhlanganisela ke ukuhanjiswa ke kwama-ballot box lama-results okuthiwa yi-transmission in real time. Ekhulume futhi ngendaba ke yendaba zomsakazo media freedom ngenxa yokubana labona egoti kulama-journalist alinyazwayo okuyinto esiyikhondemayo kakhulu. Inhlelo zethu zihlanganisela ukuyakhuluma ke labakhokheli be-Southern African Union le-African Union e-Addis Ababa lapho esathuma khona ke ama-envoy ukubana kulungisisa indaba yokhetho. Njalo ke ubambe indaba ze-South Africa lama-conversation azawayenza lo mongameli we-South Africa uRamaphosa mayelana le ndaba yamaZimbabweans ase-South Africa esibona ngani ufanele ilungiswe ngokubana siphiwe ithuba ukubana silungise ilizwe lethu.
Sesikhangela amalungiselelo okhetho lwakusasa, kuyini eselikwenzile njalo libona ingani luzaqhubeka kuhle?
Kule nkinga esibona ngani zizahlupha kusasa, into yokuqala yindaba ke yokuhlukunyezwa kwama-activist esibonakalayo kulo hlelo oluqaliswa nguMuda Ncube labo July Moyo lezinye izigilamkhuba ezingaphansi ke kohulumende kaMnangagwa ku-ZANU-PF abafuna ukuyasebenzisa ke i-violence. Thina sithi kufanele ukubana sivimbele abantu bethu kubana kungabi ne-violence, yikho sihambisa ama-peace ambassadors ubana kungabi lo muntu ke olinyazwayo mayelana le ndaba zombangazo. Okwesibili, kuzawuba lodube le ndaba yemimidiya ngenxa yosebeqalisa ukuhlukumeza ama-journalist ngoba bafuna kwenzawa ebusuku, bafuna kwenzala ngesikhathi sabaloyi ngenxa yokubana bayesaba into zaba bakwanisa ukuzenza ebukhanyeni. Thina simelele ukukhanya, bamelele ubunyama. So kusasa yimpi yokukhanya versus ubunyama. Abantu begogwe bama lokukhanya ngoba ukukhanya yikho kufuna umuntu wenta, akula muntu ofuna ubunyama, akula muntu ofuna ukugilamkhuba. Imigwaqo yegogwe ifile, July Moyo babulela ilizwe ikakhulu ke labo wazi kajena batshontsha imali 5 million bayitshontsha ke besiya indaba yekhotho esemaphephandabeni wonke ilizwe lonke jikelele.